Ngiyabonga mnumzana Thandi. Hayi, ukubuya kuka Messi lapha eMelika kungathi akuza ncedisa ukuthi amatikiti athengiswe. Abantu babukele inguqu ngoba siyakwazi ukuthi uMessi uthandwa umhlaba wonke jikelele. So ukubuya kwakhe lapha ngoba babemfuna le South Arabia bemnike le billion dollars. Lapha kodwa uthi i-deal lakhe li include ukuona ama stock options lokuthenga ama iqembu lebhola lenguqu la. So ukubuya kwakhe lapha kuhlangana le World Cup eka 2026 ezabi hostwa yi America, Mexico le Canada. So ngiyabona ngathi it's promotion ukuthi abantu abaningi babuye ukuzobona ibho inguqu, and then abantu abangalidlaliyo labo babuye bazolibona ngoba siyakwazi ukuthi uMessi hayi ungathi his cross sports siyambona naye mayefakwa kuma adverts lapha e-Coca-Cola, e-Pepsi, lan abantu abaningi amazwe amaningi bayamthanda.
Khona kahle kahle okubangela ukuthi elemelika inguqu yalo ingathuthuki njengamanye amazwe afana labo Britain lamanye nje, kungakubangelwa yini lona elemelika lile mali eningi kangaka?
Ukuthi ipho inguqu ingaphumeleli lapha eMelika babona ngathiwa akula level leyana eqinileyo ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi bayafuna ukuhamba e-Europe or sometimes e-Brazil lamanye amazwe, kathesi sokusiba le South Arabia ngoba labo i-South Arabia sithatha ama-players in their prime abadlala sibili ibhora la. So i-America yake yawuqala laphana isiletha ama-players amatsha, but i-competition yangkhona lokhe ise-Europe labo Britain labo Germany labo Spain. Sizabona ukuthi ukubuya kwaMessi lo ngoba sebuya in his late prime kuzanceda yini ukurecruit amanye ama-player ngoba sasibona oZlatan labana be-Sweden bebuya lapha labo Drogba lamanye ama-players oBeckham ngingamqamba la. Yeah, so sizabona ukuthi kuzanceda yini, but okakathesi badayi inguqu yalapha istandard sangkhona siyehlile. Ngiyabonga.